Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 29 kuMfumfu 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla aphikisayo alokhu ekhonona ngokuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo aluqhutshwa ngemfanelo.
Izethu iyala nokuthi ukuthi ingezelele imithini lana ukuthi emasingaphini la. Abantu babe baningi kule mithini embili. Abantu balinde baze banyampe inhliziyo bagcibecine bengasarejistanga. So lapho abantu abaningi abangezelele imithini yankona.
Amabandla kodwa amanye amalunga ebandla lezanu PF athi awaboni inkinga kulolu hlelo.
Abantu bayathanda ukuthi endabe khona izibezimeni ukuthi ukhala kanti into leyinto elimgoqweni neyinengi into lana elula kakhulu ngento leyama-abdangelana sokulo kwabalula kakhulu ithi ze-MPs lama-councillors nama-commission of odirijalo siyavumela ukubadindela amaphuphuna lawana.
Sizakuzwa iziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo alokhu ekhonona ngokuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo aluqhutshwa ngemfanelo, okungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. UNkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDCT ugcizelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezilezithupha akufanelanga zidinge obunye njalo obufakazi obunjengokuthi zihlala ngaphi, njengalokho okudingwa inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC.
Yabe phakazana umuntu yena lesithupha seZimbabwe sitshengisa ukuthi ungisizana naseZimbabwe engabe ihlale ngaphi inqengelani zingaki izinto abazilizayo njengezanu PF ngesikhathi sikagarikayiro umrambatshini bathi abantu bona laba bayangathi kabanike bavumela abantu baregiste kungena proof ye-residence leyo abayifunayo.
Libona uhulumende ekwamukela lokhu yini?
Uhulumende uvele kasalaleli uzulu, so esizakwenza kuzamenesande emthethandaba siyekhuluma ngodaba nalolu ukuthi uyephula ulungelo lukazulu lesithupha saseZimbabwe otshengisa ukuthi isizalwane saseZimbabwe.
Okunye njalo elingathi likubona kuyingxaki ukuthi uhlelo loluphumelele lokubhalisela ukuvota kuyini?
Izethu iyala nokuthi ukuthi ingezelele imithini lana ukuthi emasingaphini la. So kuyafika kwezindawo abantu babe baningi kule mithini embili. Abantu balinde baze banyampe inhliziyo bagcibecine bengasarejistanga. So lapho abantu abaningi abangezelele imithini yankona khona kulotshwa abantwana baseZimbabwe ukuthi kulotshwa bona bezekile.
Libone ngani ihlandla elizayo lokubhalisela ukuvota lizabangcono yini?
Hayi, kumele ukuba ihlandla lokuqala sasile yinkinga yokuthi ababesebenzisa imitshina yezethu yabasebenza kuze ukuthi bathathe ama-fingerprints babengawuyizisi imitshina yankona babengayifundiswanga ngayo. Ihlandla lesibili leli beseethe xaxa besebeyizisisa kodwa inkinga lokhu ikhona ngokuthi kumele imitshina lani ibeminingi abantu bangazibama isikhathi eside konke siyazi ukuthi kule thule elibizwa kula msebenzi. So sifuna ukuthi umuntu ingayingenathi chop 5 minutes akumakambe ayithengisa imbhida yakhe chop 5 minutes ayithengisa amaqanda akhe chop ahambe ayenza akwenzayo ukwenzisa adinga imali yokugcina abantwana.
Lowo ngunkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla se-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudabalini. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee kubandla lezanu-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma idalela ephalamende, uthi yena kaboni kule nkinga kuhlelo lokubhalisela ukuvota.
Uhlelo olurayithi kakhulu njalo futhi nxa ubuya ulento zakho ezikwalileyo awuthathi more than 4 minutes yasiqedile ukurejestile yozisurejestile waqeda bakunika nesipi sakho wasibohamba ngoba nami ngize ngingahamba ngathi sikuyayenza mboni. Phuso zezizo labana bakwenze kwaba lula kakhulu ukuthi nxa wena ungena ncwadi ezomtshengisa umnikazi wendlu nxa ulilodar sithi mhlawumbe ulilodar uyabuyele affidavit yabo ukuthi hayi mina ngumvane bani ngihlale endlini enjenje kuphela ngokubana idinga ukomishina konokuthola sokwanele i-antenzebo isiyi-proof of residence usurejista sokwanele so into enginazelayo yokuthi abantu bayathanda ukuthi endaba ekhuluma izinto eziningi ukuthiokhala ngantu ayintole yinto elamanokuvela elemgoqweni ininginingi ngoba into eminingi engakwenza ukuthi dangale ekurejisteni ukuvotela bana ngiyakhuthaza ubana abantu bonke abasukumi bayerejista ngoba into lana ilula kakhulu njalo ngento le yama-afidavit lena sokulo kwaba lula kakhulu futhi i-MPs lama-councillors singama-commission of ords vele njalo siyavunyela ukubadindela amaphrufuna lawana njalo so nxa belamaphrufunalaa ngamabuye tatibele mahala ababhadali lutho ezintona bakwanisa ukuthi bahambe beyorejista ngoba ukuvota lilungelo lomuntu wonke
kodwa bakhona abake babuya kuwe besithi balohlupho
into ebalulekileyo ukuthi ona already isikhiphile ama-educators abafundayo ezigabeni selukhanyiso primary school empopoma sisamukela ibhasi yathengwa ngabazali or abantwana besikolo bafikile bona labana abezeki sabanika le thuba kona banothi noma nje besisezinto yamabhasi kodwa de basebefikile sabanika ithuba lokhu becasela abantu ukuthi uhamba njani so i-voter education iyenziwa izeki ikhiphile abantu baningi sizi bahamba bengamagrupgrupsibili abanye babengu-3 babengu-4 abanye beyi-2 but bayabhoda emizini u-conscience yami bafika bazozika nakwami endlini ukuthi hhayi baba MP ungamangali bona sesigcele igalomele lihamba sesibhodabhoda siza lokho siye izeki awazange pha kubuya nje bangene ezigabeni singakwazi siyadinga kujob ekukonsentiza lokufundisa abantu about izindaba zokuvota nokuthi kuyini omele ube nakho omele ukuphathe usiyarejista khona linto ezingezithupha amapasipoti enga-expiranga phela ipasipoti nxawu-20 pasipoti kumbe ama-green wedding pass lawana i-driver license hat kodwa izithupha noma sezenge kumbe seplastiki zonke ziyamukeleka
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledalela Central Committee kubandla lezanu PF njalo emela iphelandaba mpophoma edalela eParliamente sixoxelaye ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote inkululeko
Asambeni
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017 kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvivi. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguza, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyele South, eBubulima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidlands, Gokwe South leCentral, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast. Izishabane Ngezi, kanye nezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
weziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe yena esichasisela ngohlupho olubhekane lababalisi ikakhulu ngokuswelakala kwemali elizweni.
Kuluma amabhanga amaningi asefake izaziso zokuthi nxa ungafakanga imali ebhanga labona kuthiwa ngama-deposit awusoze uthole ikheshi ngaphandle nje kokuthi kube lomuntu wadeposita ngoba i-RBZ ayisabaphi ikheshi ngoba ikheshi yakhona akula akasatholi leyo mali yokuthi ekwanise ukugada amabhasi ngoba abantu bamabhasi bafuna imali balutshwana amabhasi ayemakhaya nezimoto eziye emakhaya izabe zifuna oekokheshi naboswipe labo basegcwele emadolobheni khangele njalo ukuthi yongafika emakhaya ngalo ukuze bethole ukuthenga imbhida ezingamakhabithi amatamatisi kuyabe kufuneka ukuthi bebe lemali ngoba abalimi abasemaphandleni abalawo amaswipe lawo akhulunywa ngawo njalo abala oekokheshi labo ayabe kumele bethenge khona loku kuthengisela ukuthi impilo yabantu asemakhaya isizima njalo ivile ezitolweni zakhona ezisemakhaya eziningi zakhona azila ekokheshi azila amaswipe ngoba inethiwekhi yakhona yabe ivele ihlupha yokuthi abanikazi bezitolo befake lezo zinto ukuthi zitholakale emakhaya.
Phambilini kwalingxoxo uthe lo hulumende uyabe yifuna yena le imali yababalisi ungachathisa
uhulumende kakhulu ibandla elibusa iRZANU-PF ibona lifika laphana nxa ababalisi labasethole izimali zabo libabhale incwadi kungathiwa kule rali ka-first lady kumbe kule rali ka-president kumbe kulo mkhosi abafuna ukwenza njengalowo congress okuyayo lapha babe befuna izimali bethi amatisha sinikana ama-dollar sicela ama-$2 usho ukuthi imali yabo yena leyo elutshwana abaye betholi iyikhefu yabe ifunakala njalo ukuthi uze phile kona ngale ngoba bengayekela ukubanika sibona besethuselwe abanye bakhona becayo behlala besesaba ukuthi bengaxotshi imisebenzi kumbe bangahlukuluzwa inkokheli zezanu-PF emaphandleni khona ngani.
Kuthinta njani ezemfundo lokho?
Imfundo yasemakhaya iyabe lokhu isiwa isiya phansi ngoba ababalisi abaningi bafundisa bengelabo ukuthokoza ngomsebenzi abawenzayo ngoba belokhu becabanga ukuthi imali yabo ngayo emabhanga bazayithola yini. Abaningi bakhona babengelayo njalo imali yakhona yokuthi bephile kahle bethenga ukudla abakufunayo bephile njengabanye emakhaya khona ngani. Njalo sibona ukuthi abaningi bakhona baqeda isikhathi esiningi esingafika njengeviki yonke besemadolobheni belala ezitaladeni bemelele ukuthi bethole imali emabhanga begcine futhi beyisele imali yakhona. Kutho ukuthi abantwana basemakhaya abasatholi imfundo kumele beyithole njalo ababalisi bakhona labo abasaduzi impilo enhle okumele beyiphile njengabantu abasebenzayo abahola uhulumeni.
Lowo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomkhokheli Ncube ongusakhulayo oyizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Siphatha udaba mayelana lokususwa okwenziwe ngumongameli Mugabe esikhundleni sakhe sokuba yi-Goodwill Ambassador e-World Health Organization. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo mnumzana, njani?
Ayi,
thina siyaphila mnumzana. Lapho wazi ukuthi umongameli usesuswe esikhundleni sakhe, uzibone usizwa njani ngendaba leyo?
Mina ngajabula kakhulu ukuzwa le nto isizakala ngoba mangithi ngiyacabanga ukuthi umuntu owehluleka ukuthi elungiswele ilizwe eliyi-1 kusho ukuthi amazwe wonke la asemhlabeni wayengakhona kanjani ukuthi ekhokhele amazwe wonke asemhlabeni.
Ukutshengisela okwayenziwa ngabontanga ebulenjini yikho okwayenza ukuthi umnumzana Tedros Adhanom lo u-director general we-World Health Organization athathe leso sinqumo. Ubona ngani lokhu kuyisiluleko esitshengisa amandla esilawo njengabontanga na?
Awu kuyajabulisa ukuthi phela esikhathi esiningi abantu uma bekhala eZimbabwe akula bantu abathatha ama-action. So into zebulenjini mangabe kuyukuthi wabukubonele imali ebulenjini abantu becommenta ngoba ngabona lama abantu abaningi babeyala into efana le babengavumela indayo vele tshengisa khona ukuthi khona abantu abayifuni kuthi ibona ngokubona kwabo yona le nhlanganiso World Health Organization kuthi yona icabanga ukuthi umuntu ongabe right but uma isizwa abantu besala yenza kahle kakhulu ukuthi ingavumelani lakho lo.
Ya, ngiyakuzwa kodwa mina bengibuza ngithi do you not think ukuthi leyo it's an example ukuthi thina njengabontanga silamandla nxa sesixoxisana lokukhokhelwa kwelizwe?
Ya, uyabona for eminyakeni le since 2013 kukhanya ukuthi i-UT ikhanya inamandla okwamanje ukuthi ngakho nto yenza izinto ziyenzeka.
Ubona ngani lokhu kuyinto ezakhuthaza abontanga ukuthi baphume ngobeningi babo bayebhalisa kugwalo lokuvota?
especially laba semakhaya ukuthi imbono yethu singabantu ayifanani but abantu abaningi vele kumele ukuthi bephume bona inkinga nje asibone ngokufanayo but abantu kube sibona ngembono efanayo ontanga abaningi badinga nje u-advice ukuthi ngani uyathola abantu abangabayeluleka like ukuthi bebabonise ngesimo esikhona ukubana yibo phela kingeni ukuthi belahlekelwe kusasa abantu asebebadala baselandaba vele isaba isikhathi sesidlulile.
Uyajabula na njengoba sekulaba asakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Ngiyajabula but esikhathi esiningi ukuthi umuntu uyakuthakazelela khonkwa ukuthi engene esikhundleni kodwa ungazi ukuthi kusasa umuntu lo ukuthi yena ucabangani phela ukuze umuntu noma engaba ngumuntu osesikhundleni but if engacabangeli abanye abantu evele yena engalazo into ezi-right angazenzela abantu kuyafana noma engangena esikhundleni akulade ezoyenzela abantu.
So wena uthi bakanqoba awuthembi ukuthi bazaletha umehluko?
Kuyadisenda lethemba ukuthi unguquko kuzoba khona kwezinye izinto but asazi ukuthi kuzoguquka okungakanani.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekukuhle ukuba labanye abontanga kuhlelo lwethu.
Hayi, kuyajabulisa kakhulu ukuthi ube nohlelo lwabontanga, especially into esisasenkingeni ezinkulu ezibhekane lohambo lothule.
Hayi, siyabonga Mkhokheli Ncube, omunye wabasakhulayo oyisalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Singakafiki emaphetroleni kohlelo lwethu labasakhulayo, wothi ngilibalele amazwi abontanga emayelana ngendaba esiphatha kuhlelo lamuhla. Usikhumbuzo Moyo uthi, kakhulu siyabonga ngokumsusa kulesi sikhundla ngoba kanazwelo nabantu beZimbabwe. UMncube uthi, mina ngibona kungumbono omuhle ukuthi asuswe ngoba esekhulile alukho oncedo angalwenza vele. Hayi, siyabonga bontanga bafethu, isikhathi iso esesiphelile. Sengigqiba uhlelo lapha, olivalelisayo nguMike Hobe, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la ku-shortwave 4930-13860 la ku-15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Bengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelo.
Siyaqhubeka ke ngodaba losiko olwantolontolo, udaba lokuguqela obaba ezindlini. Siqhubeka ke sixoxa lo nkosikazi Maureen Moyo nomnumzana Sikhumbuzo Moyo. Lezi ke zingcwethi kwezamasiko esintu.
Asisazazi singobani, sisukaphi, senzani. Yiko kugcina sokudala ukuthi umuntu owumama manje azibone ingathi selingana nomuntu ongubaba, kodwa ngokwenzele lwangakwendalo kaNkulunkulu ngeke bafa balingana, yikuzilinganisa kwasemhlabeni nje.
So baba Moyo, ke nxa sokunje songani abantu abadala sebethwele nzima amadoda ezindlini lapha, kambe abantu bangabuyela njengokuthi wakusenzakalani kudala?
Into ezenzakala okwamanje thina ziyasiyanisa, especially esazi amasiko esikhuliswe ngamasiko izalukazi, ukuthi imithetho yakhona esesikubona manje ama-equal rights labo yaye 50-50 akusahambelani loku esikubone esikhuliswa thina ngogogo bethu, ukuthi belalela obabamkhulu bebenzela konke noma bengenalutho, bebehlonitshwa bethatha bephiwe indawo yabo njengabobaba. Nabanye nje obaba esibabona kulezi nsuku, obaba ngamabhulugwe nje edonsiwe. Ubaba uthulanisa ukuthi usebenzisa umama ukuthi nguye okufanele ondla abantwana ayenze konke ekhaya, angabi ngumuntu walutho ngendaba yokuthi uthole ukuthi umama uyasebenza naye kasena chance ukuthi afune umsebenzi abe yi-head of the department njengobaba, ukuba yinhloko yomuzi. Ngenxa yokuthi isimo esesisibona kulezi nsuku asijabulisi neze, especially kithi thina intanga ezisakhulayo.
Ye, so-ke lapha-ke okutshiwa ngubaba Moyo, nkosikazi Moyo, ukuthi ubuyela la kudala kulombana ngwani kuyahlupha, njengoba uyamthola phela umama evele ngani uyazisebenzela, enguye obesa okuningi ekhaya.
Hayi, ubaba naye endlini mntakababa akanga kontrolwa yisimo sakhe senhlupheko abe sekhothamela nento erongo. Ubaba naye akashaya umthetho ekhaya, ubaba naye akanga Angisho ukuthi baba kufuneka adelele ekhaya ora bhulisha umuzi. Yebo baba likhanda lomuzi, amhloniphe umfazi wakhe, abahloniphe abantwana. Kodwa kunesikhathi sokuthi umuntu owubaba athi lena kwelami ikhaya yenziwa, lena ayenziwa. Ubaba kekhale sakhe naye ekhaya ngenhlonipho nothi ngokuthi abe mhlawumbe abhulishe ekhaya ngenhlonipho le kwewami umuzi no, lena ye. Kona ukuthi manje abo baba umuntu naye seyakhothama ngoba ngamasenti lawa akhona no, naye ubaba akake angakontrolwa ukuthi anginamali, naye akhiphe iqiniso, amele iqiniso lokuthi lena emzini wami ayenziwa, anginamali nginayo kodwa lena emzini wami angizukizi. Ngoba umuntu owumama naye maye sibona phela isimo, mayethe presidiya yokuqala ehlala ubaba, ubaba embona uyavuma, iyapresa yesibila ngithi ngoba uyambona uyakhothama uyavuma.
Ye, uphinde wakhuluma phela umoyo ngendaba yamalungelo le, uthi yikho okunye ongani kuyahlupha ngamafishane, ungathini kola?
Amalungelo lawa afike kabi mntakaba be-Afrika, ngoba thina vele e-Afrika sobona abantu bamalungelo. Yikho bengikushile ekuqaleni ukuthi sisuke sathatha into yezinye izizwe sayisebenzisa engeyona yethu yase-Afrika.
Ye, uyamuzwa umama uyaphendula lapha-ke baba Moyo ukuthi amalungelo lawa yikuthi abuya nje ngendlela engayisiyo.
Amalungelo abantu thina sodwa yithe siwathatha siwasebenzise ngendlela ezingayisizo, especially bona omama bawamukela babe sebefuna ukuba yi-50-50 labo baba. Kodwa khona cha, ungabona umama nguye ohamba ayebuya le ngane azithwale 9 months ayobuya nayo esibhedlela isingumuntu kuthiwe amhlophe, kodwa ibizwa ngesibongo sendoda. Angikaze ngizwe ibizwa ngesibongo sikamama lapho kuqala khona khonapho ukuthi hhayi ukuqakatheka kukababa. Ubaba ngubaba, ingane ivele kuye, umama siyayibonga ngokuyithwala ayilethe emhlabeni. Kodwa inkinga ibe sesiba lapho ekutheni amalungelo siwathatha omama babe sebethi bafuna ukuba yi-50-50 labo ukuthi babe ngobaba, kathi cha, umama yi-deputy.
Hayi-ke okwalamhlanje ngimalapha-ke Zulu kaNdaba, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Sikhumbuzo Moyo, ingcwedi kwezamasiko esintu, lo nkosikazi Maureen Moyo laye oyingcwedi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Lilani.
Bayawagcina amasiko awawo, owawusenziwe mandu.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe eziphathelane lokholo, silontungamela inkomo weStudio 7.
Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamuhla?
Namhlanje ngifuna ukukhangela lapho ngikhangele kuJohn chapter 10 iverse inga-9 leka-10. Sihlangana lali ndaba yokuthi kati vele umuntu ungena njani embusweni kaNkulunkulu. Bona ngani uJesu lo mbuzo wawuphendula ngendlela ezehlukeneyo kakhulu. Kodwa nxa sikhangele kuJohn chapter eka-10 leyi no verse 9, uthi yena uJesu, mina ngilisango, uba umuntu engena ngami uzasindiswa, angene aphume athole idlelo. Isela kalizi ngaphandle kokuzokweba lokubulala lokubhubhisa. Mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphumi. Lo mbhalo uphendula izinto ezibuzwa ngabantu isikhathi esiningi. Njalo-ke uphendula umbuzo wokuthi kanti vele sibona njani ukuthi lo ngumsebenzi kaNkulunkulu kumbe umsebenzi kaSathane. So kokuqala lapho ngibona ngani uJesu uyaphumela egcekeni uthi yena, mina ngilisango. Abantu abaningi bayabacabanga ukuthi ukuya kuNkulunkulu kuyinto enzima kakhulu, yikho sifumana ukuthi kusuka kube lezi nkolo-nkolo eziningi laphakathi kwesiKristu. Ukuthi abantu babecabanga ukuthi ha, engxenye ngingangena ngiye ezulwini ngengilosi, kumbe ngingasebenzisa umama kaJesu, kumbe ngingasebenzisa ubaba kaJesu, kumbe ngingasebenzisa omunye umpostoli omkhulu. Kodwa siyabona ukuthi lapha uJesu uthi yena, mina ngilisango. Kutho ukuthi azangathi silamasango amaningi, kutho ukuthi kule sango elilodwa. Ebese sithi uba umuntu engena ngami uza kusindiswa. So kutho ukuthi labo abangena ngayo uJesu yibo abathola insindiso. Ayi ayikho ngaphandle kwakhe. Njalo lapho sichasela ukuthi indlela yakhe umbisa ngoleleli uJesu. Ukusindiswa yikuqala nje ukungena. Kodwa nxa ususiya phambili wakhuluma ukuthi umuntu uzangena abe sethola idlelo. Kuthi ukuthi laphana idlelo leliyana abe selichasisa ke nxa siya phambili ukuthi yimpilo ephuphumayo, yimpilo engelakukhathazeka, yimpilo elokuthula phakathi kwayo. Baningi abantu umuntu yabe lemali elezinto eziningi kodwa engatholi ukuthula. Ikanti uJesu uthi nxa singene ngesango elinguJesu uthola ukuthula, uthola ke ukuhlala kuhle, uthola ukuzwisisana naye uNkulunkulu. Akumelanga ube lokukhathazeka phakathi kwempilo yakho. Futhi ngicina ukuthi sinanzelele-ke ukuthi isikhathi esiningi isitha uJesu usilinganisa njengesela. Abantu abaningi isikhathi esiningi bathi uNkulunkulu nguye yenze lokho. Singananzeleli ukuthi hhayi yisitha esiyabe sikwenzile, ngoba yena uJesu lapho ube mgcini ukuthi yena uzile ukuthi sibe lempilo ephuphumayo. Yebo, siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyasivumela kwezinye isikhathi ukuthi sidlule phakathi kwenkangala, uyasivumela njalo ukuthi kwezinye isikhathi sidlule phakathi kwezilingo, kodwa-ke uyasiphutshisa ngaso sonke isikhathi. UNkulunkulu uyasivumela kwezinye isikhathi ukuthi isitha sisihlasele ngoba siphakathi kwempilo yaseSathane, kodwa uyasinika ukunqoba. Yikho sifumane ukuthi usinika lokunqoba ekucineni, aze asinike lokuthi sinqobe ukufa. Ngoba nxa sibona uPawulu uyabhala ukuthi wena kufa udonsi lwakho solungaphi, usunqotshiwe. So kutsho ukuthi ukunqoba uNkulunkulu asinika khona usinika ukunqoba okunaphakathi. Size sinqobe imikhuhlane, sinqobe ukufa, sinqobe umhlaba. Siyabe sikuthole njani konke lokhu? Kungenxa yokuthi singene ngesango elinguJesu.
Akuyiphethe mfundisi.
Kulaba abalaleleyo abangamaziyo uJesu, siyathandaza ukuba uNkulunkulu bathinte inhliziyo, babekwazi bazinikele impilo zabo kuwe ukuze bathole ukungena phakathi kwamadlelo aluhlaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu iNkosi Sigcine.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Uyalandela umculo kaNothando esithi akehlulwa yilutho. Kanothando isithi akehlulwa yilutho. Singakehlukani ngesikhangele ebesihamba phambili. Amabandla aphikisayo alokhu yekhonona ngokuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo aluqhutshwa ngemfanelo. Kodwa amanye amalunga ebandla lezanu PF athi awaboni inkinga kulolu hlelo. Sizwe eziphathelane lamasiko abatsha kanye lozokholo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.